Kulusizi ukuthi sokutholakale abantwana abangafika ikhulu eJohn Tarlac abatholakale belegciwane le-COVID-19. Kuyasidanisa thina njengababalisi labazali ukuthi sokwenzakale into enje, into ekade ingavikeleka. Ngabe izikhalazo zababalisi lezabazali zalalelwa nguhulumende ngoba into eyayivele isihlupha izinto izikolo zingakavuli. Ngasikhangela ukuthi kulezinto ezakhulunywa ngama-union ukuthi hayi izikolo zingakavuli vula akube labantu abazahamba bekhangela ukuthi izikolo ziyenelisa yini ukuthi zamukele abantwana lapho kuzavulwa khona izikolo. Nxa sikhangele izikolo eziningi azinelisanga ukuthi zibe lakho wonke okumele kube khona, izinto lezo ukuthiwa ngama PPEs okumele zibe khona ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki. Kulusizi njalo ukuthi nxa sikhangele iJohn Tarlac isikolo esikhulu kutshengisela ukuthi pho lezi ezincane ke ezingeke zenelise ukuthenga kumbe zibe lama amele abe khona ukuthi abantwana begeze izandla lani lani okunye okudingakalayo, pho kwenzakalani ezikoleni lezi ezincane.
Singathi lokhu kuveza yini ukwehluleka kukahulumende lezikolo ukuvikela abantwana?
Izikolo zingakavulwa, ngiyakhumbula inhlanganiso zababalisi ezinjenge-ATUS le-PTUZ zaxwayisa uhulumende ukuthi phambi kokuthi izikolo zingakavulwa kube labantu abazabhoda bekhangela ukuthi izikolo ziyenelisa yini ukwamukela abantwana. Abantu laba bebhode njalo bekhangela ukuthi zonke into ekumele zibe khona zikhona yini, into ezinjengamanzi lezindlu zokufundela ezenelisayo ukuthi abantwana bengaminyani nxa befunda. Konke lokhu kwakuceliwe kodwa into engasalandelwanga, abantwana babuyela nje.